Lokhu ngobunye kokuphume emkhosini wokujabulela usuku lokunanzwa kwemisebenzi yabesifazane olwe International Women's Day owenzelwe eNational Museum Art Gallery eHarare oqoqwe luhlangothi lwendaba zabesifazane enhlanganisweni yomanyano wamazwe omhlaba olwe UN Women. Unkosazana Patience Sibanda yisifundi sekolitini leNational University of Science and Technology, NUST. Yena ke uthi lanxa elujabulela lolu suku, lokhe ekhathazekile ngesimo sabasemaphandleni abangelalwazi ngamalungelo abo.
Of course, sibili amalungelo lawo siyasupporta ngapha nasemathown, kodwa mase siya emakhaya, abafazi bayahlukumezeka. Abaningi bazibona betshaywa ngamadoda, bazibona besenzwa lokhu lalokhu, of which abatholi ukuthi bekhulume ngakho. So bengifisa ukuthi emakhaya ngalani kufinyelele ukuthi labo becelebrate i-Women's Day.
Unkosazana Yvonne Majengwa, laye oyisifundi ekolitini leNUST, uthi lolu kulusuku oluqakatheke kuye njengowesifazana elizweni.
Nxa sikhangela kudala abafazi babengavunyezwa ukuthi beemsebenzini beyenza izinto ezithiyeneyo ezifana lalezi ezenzakala ngamadoda, but khathesi abafazi sebekwenza khonoku, njalo abanye sebekwazi ukuthi i-Women's Day ngeyani, abanye sebekwazi ama-rights abo.
Uthi impi eyaliwa ngabanye ukukhulula abesifazane ebugqilini isimsiza yena njengowesifazane osesemutsha.
Khathesi abafazi lathi sesila ma-position emsebenzini aphezulu, sesi-represente abanye abafazi ephalamende. Njalo ilanga le-Women's Day lilanga lokukhomemoreta ama-rights abesifazane.
Lonyaka lolu suku lunanzwa ngaphansi kwendikimba ethi Time is Now, Rural and Urban Activists Transforming Women's Lives. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu Mavis Gama.